Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Divana kweze kuseni mthwakazi ngolwesithathu mhlaka 6 kumfumfu 2021 igama nguNtungamile Nkomo. Nansi ezihamba phambili.
Ufanele kwenzwe kube buthakatha kabantu bakwazi ukuthi bakhululeke benze amabhizinisi abo bakwazi ukubhoda benze lokhu lalokhiyana.
Umongameli Emmerson Mnangagwa usengeze isikhathi sokusebenza kweziqondiso zokwenqabela i-COVID-19 phansi kwezinga lesibili u-level 2 ngamanye njalo amaviki amabili.
Kuphelele kukhiphela amabizo. Ngaze kubhanwa abantu, akubotshwa muntu, nxa kubotshwa kubotshwa abantu abangayisiwo.
Ibhanga elikhulu lelizwe ele Reserve Bank of Zimbabwe selethule amanye njalo amagama abantu elithi abasavunyelwa ukwamukela kumbe ukuthumeza imali enkundleni zabo makhalekhukhwini ngoba bentshintsha imali yakwamanye amazwe ngaphandle komthetho. Ibandla le-MDC Alliance liyakulandula ukuthi lizasebenzelana ndawonye lele-MDCT ezansi yemaNdebeleni kukhetho oluzayo. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umongameli Emmerson Mnangagwa izolo wengeze isikhathi sokusebenza kwemigoqo yokwenqabela ukumemetheka komkhuhlane we-COVID-19 phansi kwezinga lesibili u-level 2 ngamanye njalo amaviki amabili. Umnangagwa ukhuthaze uZulu ukuthi eqhubeke ezivikela ngazo zonke indlela ezigoqela ukuqhelelana kanye lokugqoka amamaski. Umphathintambo obona ngokwethulwa kwemibiko unkosikazi Monica Motswangwa uveze ukuthi idale lekhabhinethi lithethe isinqumo sokuvumela indawo ezithengisa utshwala amabha ukuthi avulwe asebenze. Kodwa uthe kumele avumele kuphela abantu abahlatshwe amajekiseni e-coronavirus omabili. Uthe lo mkhuhlane ususehla ezikolo nanku inani lababanjwe belawo endaweni zokufundela lehle lisuka phezu kwenkulungwane 1267 ngeviki edluleyo laya ku 815. Sixoxele siphathamandla senhlanganiso ye-Citizens COVID-19 Monitor, umnumzana efidlela Ncube.
Yebo, igciwane le-corona selehlile ukumemetheka kwalo, kanti njalo labagulayo kumba abadlula emhlabeni ngenxa yalo sekwehle kakhulu nxa uqathanisa la ngoJuni ngontulikazi lonyaka nje. Lapho bekusifa khona abantu abaningi limemetheka ngendlela enkulu kakhulu. Akusho kodwa ukuthi ingozi sisukile. Ingozi sesekhona. Kodwa ke lokho isinqumo sokuthi kuqhubeke kungu-level 2, hayi, akufanelanga kuqhubeke kungu-level 2. Kufanele kwenzwe kube buthakatha abantu bakwazi ukuthi bakhululeke benze amabhizinisi abo bakwazi ukubhoda benze lokhu lalokhiyana ukuze bakwazi ukusebenzela abantwana ngendlela efaneleyo. Kanti-ke njalo amalungelo avinjelwe ngo-level 2 aqakathekile ukuthi abuyisele ukusebenza kwawo. Ayilungelo lezepolitiki ezokuthi abantu bahlangane bebanengi amarali lakho konke lokhiyana bakwazi ukukampeyina ukhetho lube khona, ama-by-election abe khona, abantu abafuna ukubamba ama-campaign rallies bakwazi bakhululeke. Kasibuyeleni khona laphana, u-level 2 kasadingakali vele.
Kungayekethiswa kakhulu akusoze kubangele ukuthi lo mkhuhlane umemetheke ngamandla njalo na?
Isimo sokumemetheka kwegciwane sitho ukuthi akusafanelanga sihlale ku level 2. Kufanele sisuke lapho kwenziwe kube lula empilweni yabantu. Okunenge nje sekuyikuvimbela abantu. Yebo kambe ingozi yegciwane le corona isesekhona kusafanele ukuthi abantu bananzelele benze konke kufanele ukuthi bazivikele. Kodwa ke akufanelanga impilo ime ku level 2 kuze kube phakathi naphakade. Ikakhulu ngoba uma kwayo ku level 2 kuthi ukuthi amalungelo abantu amane ngikazi ukutholakala ilungelo nje lokuthi abantu baphile ngendlela efaneleyo ngakho ke kakusuke ku level 2 kwenzwe buthakathaka abantu ngendlela abafundiswe ngakhona nxa babefundiswe ngendlela efaneleyo kuqhutshekwa lokho kuhlatshwa kulabo abafuna ukuhlatshwa kusenzwa zonke izinto indlela ezidingakalayo ukuthi abantu bavikeleke abantu bayavikeleka bengekho ku level 2 lapho sesikhona manje akusadingakali khona lokho ukuthi kuqhubeke kuqhutshekwe lokho kuvaliwe ikakhulu kuvalela lungelo abantu.
Uhulumende uthi usunganeno lomkhuhlane ezikolo kuyini ongakuxwayisa ukuze wenqatshelwe kokuphela lomkhuhlane endaweni zokufundela.
Ingozi ebantwaneni ngavimbeleka kakhulu nxa ngabe uhulumende engenza njengalokho abanye uhulumende emhlabeni besenza ukuthi abone ukuthi konke abakudingayo abantwana bayakuzuza lababalisi babo labo bonke abasebenza labafundi okubalela khona ukuthi kube khona izinto zokusanitize abakwazi ukugeza izandla abakwazi ukuba lama mask bakwazi ukuba la yonke lento liyane engancedisa ukuthi bavikeleke inkinga esilayo ukuthi silo uhulumende ogoqa izandla obukeleyo othi vulani izikolo izikolo labazali bonani ukuthi abantwana bavikelekile nagoqa izandla azihlalele nje
umnumzana efidlela Ncube ngowenhlanganiso ye Citizens COVID-19 Monitor. Ibhanga elikhulu lelizwe ele Reserve Bank of Zimbabwe isolo lethu leyamanye njalo amagama abantu elithi abasavunyelwa ukwamukela kumbe ukuthumeza imali enkundleni ezijiyeneyo zabomakhalekhukhwini ngoba bentshintsha imali yakwamanye amazwe ngaphandle komthetho. Abantu laba bangamachumi posi amahlanu 47 kunsukwana ezedluleyo ibhanga leli lethu leyamagama njalo abantu abangamachumi amathathu elithi benza imisebenzi yokuntshintsha imali enkundleni zokuthumezelana imali kubomakhalekhukhwini ngokungekho emthethweni. Ngokunjalo usiba lukhulu we-Reserve Bank umnumzana John Mangutshka uthi abantu laba abasavunyelwa kulezi nkundla. Phakathi kwabantu abachaywe izolo akekho ongusaziwayo. Sixoxele ohlaziya ezombusazwe umnumzana Mthulisi Hanana.
Ye ayi khona kakusethusi ukubona leli bhanga likhipha amabizo kuphelele ukukhiphela amabizo ngaze kubhanwa abantu akubotshwa umuntu nxa kubotshwa kubotshwa abantu abangayisiwo. Kuke kwaba lesikhathi oke wakhitshwa futhi uluhlu lwabantu abakade bethatha imali yelizwe beyibe-externalize imali ebehambisa kwamanye amazwe kwaphuma uluhlu inkalakatha sibili kodwa kubotshwa ngamuntu. So hayi lapha nje kufana le news ukuthi siyabala kudlule. Angikholwa ke mina ukuthi khona lolu luhlu futhi lungaba loluhlu lweqiniso oluyilo olubambe phose bonke abantu abayibo abaphusha imali leyi ngenxa yokuthi siyakwazi ukuthi abanikazi bemali yona le engena emabhanga la isibo bantu laba laba izigijimi nje ondunywe inkosi abasebenzele singathi ikhati ngabantu abasebenzele amaganswanyana lamantshontsho abayiba abanikazi bemali basemahofisini ekabayangiswanga amabizo bakaphumanga ephephandabeni lalaba amabizo abaphumileyo khonapha angikholwa ke ukuthi kukhona ukuzabehlela ukubhana inamba vele kakuso problem umuntu uyathatha isim khadi ahlafune ayethatha esinye angikholwa ukuthi yinto sibi lesingazikhathaza ngayo.
Labo abangaba besenza imisebenzi efanayo ubona mhlawumbe bengachiyana lalomkhuba yini nxa sebebona abanye bechaywa amabizo abo egcikeni beyangiswa emphakathini. Umnotho lawo usima ngenyawo njengoba kuthiwa abantu laba yibo ababulala umnotho ngokutshintsha imali yakwamanye amazwe ngokungekho emthethweni.
Kumele sikunanzelele ukuthi lolu luhlu isikhathi oluphume ngaso isikhathi esimangalisayo ngoba kuqondana lapho izano ilungiselela into zokuya kukhetho luka 2023 sebefuna ukuzenza abantu abangani bona balusana le corruption, kodwa siyakwazi ukuthi lolu luthuli lwamadube luhubhu lukabhejane into uthi esithwale ngaphandliyo akula lutho esizalubona lapha. Laba yibo abantu abatshintsha imali, angikhole ukuthi bayethuka ngoba njengoba ngaphambilini seke wakhitshwa uluhlu lwabantu abenza lezi zinto, akuzange babotshwe, akuzange kubakhahle bakhahlamezeke noma ngaphi. Okunye kangikholwa-ke mina ukuthi umnotho welizwe uzatshintsha kumbe umkhono omu uzaba ngcono, ngoba okubulala ilizwe kangikholwa mina ukuthi ikhonokho kokutshintsha imali. Okubulala ilizwe i-corruption, ukuthi imali ziyadliwa. Kwake kwadliwa 15 billion kule mali eziningi ezidliwayo khathesi kule debt assumption billions wayo abantu badala izikwelede sezibhadalwa ngabantu. Yilizwe bani elisebenzisa imali yamanye amazwe lona lingela industry yalo? Umkhonomi uye yame emalini yethu lokuthi sibe le industry yethu. Konke lokhu akukho, ngaze kubotshwe osiphatheleni bonke labo bantu abatshintsha imali, angikholwa ukuthi ilizwe lingavuka ngoba vele labantu ababotshwayo ngabantu abangayisibo. Abanikazi bemali zonezi babasemahofisini basadinga indlela ezintsha zokuthi umshikashika wemali yabo bawenze njani.
Umnumzana Mthulisi Hanana uhlaziya ezombusazwe. Ibandla leMDC Alliance selilandule imbiko ethi selivumelane labeMDCT ukuthi basebenze ndawonye ngesikhathi sokhetho oluzayo. Lembiko ibisithi amabandla omabili azavumelana ukuthi kukhethwe ilunga elivela kucele thize elingasoze lincintiswe ngabelinye ibandla. Kodwa isikhulumeli seMDC Alliance eMathebeleland South umnumzana Ntando Ndlela utshele uChris Gande weStudio 7 ukuthi lokho akusiloqiniso.
Abantu beMDCT labo okukhulunywa ngabo kabekho. Ngingababala bangagcwali isandla esisodwa engibaziyo abantu engithi ngabe MDCT kabekho. Leli bandla alilabasekeli, alilabalandeli. Bakhona nje ababili abathathu abesaba ukuxotshwa ekhansilini nabesaba ukuxotshwa ephalamende ababalandelayo bathi hhayi thina kulungile sesingabakho monzo. Kodwa ngeqiniso ngeqiniso ngizalikhuluma iqiniso namuhla, laba bantu bavele ngabantu bethu babhoda ngale kithi babuye bathi madoda siyaxolisa into esayenzayo sase sisaba ukuthi sikhitshwe isinkwa emlonyeni. Kodwa thina sivele singaphansi kwenkokheli engakhulula abantwana beZimbabwe, inkokheli enguNelson Chamisa leMDC Alliance.
Bona abeMDCT khona ngapho esigabeni seMathebeleland South bangena yini ebantwini bedinga usekelo njengalokho esiyasizwe ukuthi lina liyakwenza?
Msakazi, labalali beStudio 7, engingakutsho ukuba le mbiko evuke ikhona ebulenjini ngamanga aluhlaza athe tshoko. Akula mhlangano, akula sivumelwano, akula njalo nkulumisano eke yaba khona phakathi kwethu labantu bakaMonzora. Namanga aluhlaza, amanga la adalwa ngabantu asebebonile ukuba babalabalandeli, akula muntu ofisa ukubalandela. Njalo sebenanzelela ukuba lalokhu kade bekwenza ukuxotshisa ama-councillors ethu ekhansilini lokuxotshisa ama-members of parliament ethu ephalamende akubasizanga ngalutho. If anything sokubenze bazondwa kakhulu ngabantu ngoba sebechiya abantu abaningi kakhulu eMathebeleland South laba bengelaba abameli ekhansilini lasephalamende.
Ongasitshela ukuthi manje umbiko onalo ungabe wenzwe ngenjongo bani, bakhona yini abafuna ukuthi lisebenze ndawonye kodwa inkokheli ingafuni.
Injongo umsakazi yokukhipha umbiko wamanga lo angiyazi, ngeke ngayifakaza. Kodwa mangingacabangela, ngingacabanga ukuba hayi laba ngabantu aselifuna ukuthi baphenduke ku-MDC Alliance, badinga nje indlela zokuba baphenduke. Njalo ngingakutsho kibo ukuthi siyabamukela kababuye ebandleni labo le-MDC Alliance, basebenze bakhulule abantwana beZimbabwe. Iningi bananzelela ukuba uMunzura sebethethwe izanu, bafake isikhwameni izanu, sebezele besebenzela imilomo yabo, besebenzela izisi zabo ukuba bagcine bona labantu ababo. Into yabo abayenzayo sebengikhona benanzela abanye ade bebalandele ukuthi hhayi linto le ayilali nokukhulu abantwana beZimbabwe, yinto nje ukuthi izanu PF izama ukuphazamisa i-MDC Alliance ekhokhelwa ngu-Advocate Nelson Chamisa ukuthi ingangeni embusweni ngendlela eziphansi.
Umnumzana Ntando Ndlela isikhulumeli se-MDC Alliance eMathebeleland South. Selikubonile na okusemaphephandabeni. Inkundla yeZim Live ivika ukuthi owake waba ngumphathintambo kuhulumende kaMgabe, umnumzana Ignatius Chombo, usesusiwe kuluhlu lwabasolwa ngemva kokuba abatshutshisi betshele inkantolo kamantshi izolo ukuthi abalabufakazi obaneleyo bokumthonisisa ngecala lenkohlakalo. Iphephandaba leChronicle lithi umphathintambo wezemfundo yeprimary lesecondary omutsha uNkosikazi Evelyn Ndlovu ufungiswe ukuqala umsebenzi ngumongameli Mnangagwa izolo. Sokuyisikhathi sembiko yenu.
Sanibonani, sanibonani kustudio 7 basakazi bethu nonke nje ngobuningi benu. Nginibonga kakhulu ngomsebenzi wenu eniwenzayo. Ustudio 7 ufinyelela endaweni eyiningi kabi. Siyanibonga kakhulu, engathi inkosi ngaba nani. Nikhuleni ze nikhokhobe nilapho kustudio 7 bese mbulisa nabalaleli bonke emakhaya nemadolobheni nangaphandle kwelizwe. Wona ubulisa yonke ngomdala uKhumalo ngilana eGoli bakwethu. Engingakho ke lapha ngiphezu kokuthi ngicele kumagumaguma la, amagumaguma afuna ukuphazamisa abantu abaqhushwa ngumqondisi moyo. Umqondisi moyo ubahla eKenani, amagumaguma wona asefuna ukuthi manje aphazamise uhlelo lukamqondisi. Siyacela magumaguma, nikezani umqondisi ichance. Lina kunini linikezwa leyo chance bathi lifike phambili before libasa abantu eKenani bese niyabamba abantu inkunzi, basala abantu sebekhala egangeni kungelo ngabasiza. Hayi bakwethu, ake libe namahloni. Iqiniso lonke iminyaka miningi abantu bezama ukulivotela, yini eliyincede umthwakazi ngayo? Usizakale ngani umthwakazi? Ake lifakeni phambili ukuthi umthwakazi liwusize ngani. Nanko phela ezindaweni eziningi abantu bakithi umqondisi uhambe elungisa lapha la lapha, uyafaka amatshe, wenza yonke into. Nina asikaze sinizwe nikhuluma ngokuthi senenze lokhu nalokhu. Obongayimdala uKhumalo, ngiyabonga.
Hello Studio 7. Yes, siyabonga Studio 7 usizo lesiza lo ngalo ukusilethela ezinye indaba zasekhaya awonke amalanga. Siyabonga kukho konke likwenzayo, mathi uNkulunkulu engalingezelela impilo ngesikhathi zobunzima kunje. Ngicela ukuthi ngithinte indaba yasekhaya eZimbabwe. Mna okhuluma ngomhlanhla ngila eSouth Africa Eastern Cape uthi indaba yasekhaya makungatshaywa inja kufihla umphini. I-tribalism yona ikhona, and then thina singamaNdebele singasebenzisi ilento ukuthi sivalele impumelelo umbe sivalele ukuthi singabona ukuthi kahle yehle yini ufanele siyenze in terms of ukuthi thina lathi siziphucule. SingamaNdebele sile problem eyi-1 asithandi ukusizana. Mina sengiyakwazi lokho, sengutrial ngibe lapha eSouth Africa close to 23 years ngila eSouth Africa. Ngeke ngabathatha abafana basekhaya abaqede isikolo ngibafundisa umsebenzi. Umfundisi umuntu umsebenzi engakaze ahla abone abe ngumuntu okwalifayileyo ukuthi ayenze umsebenzi akushiye. Umfundisi umthathe umgibeze all the way from ekhaya umlethe eSouth Africa. Umfundisi umsebenzi athathe uludumo akushiye. Abantwana abafana basekhaya abasakhulayo abazame ukufunda. Abazame ukufunda sithuthukisane. Banengaba abantu abasekhaya abaku-diaspora abasemazweni abalamakhampani abafana nami. Sinakho ukuthi singabafundisa abantu abafana basekhaya babuyele beyiplanta back ekhaya njengoba lathi sikwenza. Kodwa ma bengathathwa ludumo, ma bengaphaphi, ma befike emazweni. Kabe sifundeni singizuze ulwazi before usiphethe igijimisana lokuthi sifuna imali. But iproblem ukuthi ma umuntu ebona umakhelwane hamba nge-BMW nge-Mercedes Benz ufuna ukuthatha i-shortcut. That is not life. Ngiyabonga kakhulu.
Sanibonani bantu bakithile njani ngezindawo. Angiyezwa nje abantu bekhala ngobandlululo bethu umqondisi muye ulobandlululo. Kodwa usho ukuthi akekho umuntu wesindebeli oyibonayo lento le ekhulunywa ngumqondisi muye. Mina ngazi ukuthi khona umuntu osola lo muntu uthi usola umqondisi muye ukuthi uyenzeni. Ngoba lo muntu uzama ukulungisa into esegcekeni ebonwa ngobantu bani. Kumbe ezikolo zakibo ubona kufundiswa bani. Ngoba izikolo zingekugcwele amashona. Ngoba ngiteni niyabhekisisa la seBhoreni lapha akekho umuntu esindebeleni odlalela amathimu esishoneni. Why? Kushuthi abekho abafowethu abakwazi ukudlala ibhola ukuthi bengasuka bedlala emathimu asesishoneni. Angithi uyobona ukuthi vele lobandlululo olusegcekeni ukuthi abafowethu besindebeleni vele akula mntwana esindebeleni vele osuka emathebelendi esiya eHarare esiya emsebenzini. Kodwa bona basuka eHarare besiya emathebeleleni. So into abayisolayo abantu yini? Ngoba i-evidence yavele. Ngisho laseBhoreni ebholeni linyawo.
Salubonani kuStudio 7. Ngithanda ukuthi ngiqhuqhuzele kakhulu ebantwini besindebeleni ukuthi bonke bevaccinate sidlule kule nto yama-lockdown. Wonke umuntu azithole evaccinatile. Singabi yilabani abantu abazithi bona bahlakaniphile kodwa bengahlakaniphanga. Sesikubonile isikhathi eside kakhulu into yabantu abahlakaniphileyo kodwa kungabonakali ukuthi benzani.
Bobe kungabalaleli beStudio 7 abasithumele imbiko yabo ngeWhatsApp. Lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001 202 465 0318. Singene kwezivela kwamanye amazwe. Umsakazo weVoice of America ubika ukuthi eNorth Korea likhanya selizimisele ukukhulumisana lamazwe omhlaba ngaphandle kweMelika. Umsakazo munye uthi njalo inhlanganiso yeWorld Food Program isiveze ukukhathazeka ngendlala esigcilile esigabeni seTigray kwele Ethiopia lapho kulempi khona. Singene kudaba lweMelika. Idale lePhalamende eleCongress izolo lamukele ubufakazi obuvela kowesifazana owake wasebenzela inkampani yeFacebook. Yena okhuthazele lidale ukuthi lingenele lilawule indlela lenkampani esebenza ngayo ngoba iqhuba inhlelo ezilimaza abantwana njalo eziphehla izondano. Unkosikazi Francis Hogan utshele ikomiti yedale lesenethi ebona ngezokuthengiselana ukuthi linkampani yazimhlophe ukuthi inhlelo zayo zilomthelela omubi kodwa ayizimiselanga ukuthatha amanyathelo ngoba lezo nhlelo ziyilethela imali enengi. Wengeze wathi inkundla ye-Instagram ikakhulu yona elawulwa yiFacebook ilimaza abantwana abangamankazana ngokubethulela imbiko ebadukisayo. Usole njalo iFacebook esithi ilimaza umbuso okhululekileyo idemokrasi eMelika njalo iphehla inzondano ecina ibangela ukulwisana kwabantu ngemihlobo njengalokho okwenzakalayo kwele Ethiopia. Ngokunjalo uthe uhulumende weMelika kumele athathe amanyathelo. IFacebook yona yethule umbiko ngemva kwalokhu ilandula konke okukhulunywe nguNkosazana Hogan. Iziphathamandla zeFacebook zike zamiswa njalo eCongress kunsukwana ezedluleyo zayilandula njalo imbiko yokuthi linkundla iqhuba inhlelo ezilomthelela omubi ebantwini ngoba igijimisa imali. Sixoxele ntatheli zindaba umnumzana Simbarashe Nembaware.
Eqinisweni inkomo iFacebook ayilandaba lokuthi uZulu uphathe kanjani ngembiko eyibala kuFacebook. IFacebook igijimisa imali kuphela. Iqiniso esizwe sibe lazi singaziduduzini ngokuthi iFacebook iyenze kwabalula ukuthi sixhumane njengesihlobo sidinga abangani abatsha. Yebo ikwenze lokho kodwa isiqoqela sayo ukudinga imali. Badinga njani imali? Ngokuvumela imbiko ethize ukuthi njani ibe khona kuleyo platform yayo. Kukhetho oludlulileyo bathengise information yabantu amabizo abantu uCambridge Analytica. Cambridge Analytica yavuka ianalyze ukuthi okay number abantu abakuFacebook iminyaka engayo ngaka bazavotela uzivana bazavotela uzivana. Bethengisa information yabantu. Ethiopia kuyaliwa kuliwa ngendaba ezindimi. Kusetshenziswa iFacebook ukusakaza leyo mbiko. Bayakwazi lokhu akulanto abayenzayo. Kungani bengathathi izinqumo mbe imigomo yokuvimbela lokho ngoba kubalethela imali. Bonke abantu bayakwazi ukuthi ngenxa sifuna information ukuthi igarisi uhlangana ngapi kulo uhlasela ngapi siya kuFacebook. Zimo abantu bevakatshela iFacebook lama page ngibo imali. Ama Rohingya abulewe eMyanmar iminyaka emine edlulileyo 2017 lapho I think ye genocide. Imbiko yokuthi ama Rohingya abulawa ibisakazwa ngapi kuFacebook. Namhlanje International Criminal Court of Justice yacela khiphani amabizo abantu abesebenzisa iFacebook uqhuba leyo mbiko. IFacebook iyala ithi is privileged information. Privileged kanjani khona sokula abantu abafileyo ngokusebenzisa iplatform yenu ukusakaza imbiko yenzondo.
Bakhona abathi ngumbono omubi ukuthi inkampani le ilawulwe nguhulumende njalo bathi amankampani amakhulu kanje ikakhulu lawo asemsebenzini yokuxhumana kusetshenziswa imitshina yakulezi nsuku kumele azilawule phansi kwalokho okuthiwa yi-self-regulation ngesiNgisi. Ungathini ngalokho?
I-self-regulation kunde ukuzigoqa kwamakhampani lawo amakhulu asakaza imbiko ligama elihle, umbono omuhle, i-concept enhle ukuthi hayi lina sebenza nini kodwa libe lizikhuza ukuthi asenze lokhu lalokhu lalokhu. I-concept enhle lathi nje yabona izindaba sihlala sikhala ngakho ukuthi hayi thina sifuna uhulumende ahlole ukuthi sisebenza njani kodwa thina sizodwa nezindaba sinjani singazi i-self-regulator sifume ama-organizations asihlolayo kutay lapho usuphambanisa nkomo usakaza usakazi kanje uphambanisile ixolise uba uzivane iconcept enhle kodwa ukangaki sikwenza khonoko kaningi sisephula imithetho efakiweyo sesicatha ngokuthi hayi thina vele sifuna iself regulation. Alright, sisuke kubona izindaba nankamankampani lamakhulu asakaza imbiko oTwitter oFacebook oInstagram njalo njalo indlela asebenza ngayo asebenza angani yibo othika akula muntu obabuzayo benza intando yabo ngoba bakhulu kangawo kunje nje izolo iWhatsApp ingasebenzi leFacebook leInstagram inkampani eyone umhlaba wonke wama stand still. That's how influential and big these companies are. Bese kuthiwa asifuni uhulumende ahlole ukuthi isebenza njani, hhayi kuyingozi.
Umnumzana Simbarashe Nembaware intatheli zindaba. Siziphethe ezekuseni ngebezihamba phambili. Umongameli Mnangagwa usengeze isikhathi sokusebenza kweziqondiso zokwenqabela i-coronavirus phansi kwezinga lesibili u-level 2 ngamanye njalo amaviki amabili. Ibhanga elikhulu lelizwe eleReserve Bank of Zimbabwe selethule amanye njalo amagama abantu elithi abasavunyelwa ukwamukela kumbe ukuthumeza imali enkundleni zabo makhalekhukhwini ngoba bentshintsha imali yakwamanye amazwe ngaphandle komthetho. Ibandla le-MDC Alliance liya kulandula ukuthi lizasebenzelana ndawonye lele-MDCT ezansi emandebeleni kukhetho oluzayo. Kwanele Mthwakazi, likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-7:30. Asibeni sonke kweze kuseni kusasa ngo-6:30. Yimi uNtungamilinkomo.